ohlangothi lwabasakhulayo ku-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa batshengisele bephuma emthethwandaba beveza ukuthukuthela ngemva kokunanzelela ukuba umnumzana Job Sikhala akalethwanga ukuzothonisiswa namhlanje. Lokhu kungemva kokuba sebezwe ihungahunga lokuba amapholisa esemthethe amusa emashingo. Elinye lamagqwetha kaSikhala u-advocate Innocent Gonese ulandisela intatheli izindaba ngokwenzakeleyo.
So what is happened is a violation of his constitutional right. It's a deprivation.
Okwenzakalayo lokho kuyikwephulwa kwelungelo lakhe loluntu kanye lolokuthi athole omelayo edabeni lwakhe. Sasazi ukuba bamuse ngaphi, njalo njengokutsho kwami ngaphambilini ukuba bekwenziwe isivumelwano sokuthi uzokumiswa phambi komthethwandaba we-Magistrate Court lapha eHarare eRotenrow. Ngakuhlangothi lwezombusazwe sihlezi sitshelwa ukuba sesilandela umbuso omutsha, kodwa engikubone namuhla kuphambana lalokho. Kwedlula lokho owakusenzakala ngesikhathi sombuso kaRobert Mugabe. Angikuzwisisi mina ukuba abesipholiseni bebengenza okufana lalokhu abakwenzileyo lamuhla ngendlela abayenze ngayo. Lokhu kusibonisa ukuba kawukho umahluko kundlela sibuswa ngayo.
Isikhulumeli sebandla umnumzana Daniel Fortune Mulukele uthi badidekile ngalesi sehlakalo esithi kuyadanisa ukubona indlela abezomthetho labachutshisi abaguquke ngayo bona beke bavumelana ngaphambilini ukuba uzothonisiswa eHarare uSikhala hathi eBikita loba eMashingo.
Umnumzana umhlonitshi Job Sikhala akasenelisanga ukuya lapha. Amagqwetha abuyile ebethenjisa ukuthi uzabuya, kodwa okwamanje asikaqinisi ukuthi ungaphi. So sokucatshangela ukuthi uthanjiswe eMashingo. So laba abahlabelayo ngabantu nje abathengisa ukungathakazeleli indaba esikhona yokuthi asikwazi ukuthi umhlonitshi uSikhala ungaphi. Bazondile bafisa ukuthi kube le justice. Ngakho-ke njenge-MDC thina siyawuthotoza okwenziwe ngabantu abarana amakhosethu, khaya ngathi ipolitics sesesiqathekile kule justice.
Umnumzana Mfundo Mlilo, isakhamuzi seHarare, uthi okwenzakeleyo kulihlazo elizweni elibikwa lilandela umbuso wentando kaZulu.
Thina kakusiphathi kahle njengezizalwane zeZimbabwe ngoba sibona ukuthi amalungelo abantu akhandiswa kuhle. Job Sikhala, Honorable Job Sikhala, akulanto enzima ngathi enkulu kakhulu ayenzileyo. Ubekhuluma la njengomuntu weZimbabwe ohluphekayo ukuthi ilizwe lethu lilenduku eziningi, akula fiweli, akula magesi. Xa uhulumende akwanisa ukuthi anike abantu esingathi ama-social goods, kumbe nxa uhulumende wangena ngokudlamudlamu ngatshontshe ama-elections, kulelungelo lokuthi uhulumende onjalo akhitshwe.
Umgcini sihlalo ohlangothi lwabasakhulayo umnumzana Tererai Obey Sithole laye uveze ukukhathazeka.
Okuyenda ematshinjani efungana kwamaitaphano kuratiza kuthi solidarity sekutala kwatinoita.
Ngiyalibonga balandeli bebandla ngokuza lapha ngobuningi benu njengendlela yokutshengisela usekelo lwenu lomanyano ngoba singabantu bani. Sibuthene lapha ngoba sisazi ukuba omunye wenkokheli yethu uyahlukunyezwa ebotshiwe.
Kusenjalo unobhala jikelele wohlangothi lwabasakhulayo ku-MDC u-Ostelos Gift Siziba ubotshiwe namhlanje esetheswa umlando wokutshotshozela udlakela elizweni. Ngaphambilini abasakhulayo laba beye bayatshengisela ukukhonona kwabo emthethwandaba kamantshi lasenkambeni yamapholisa eHarare Central Police Station ekuseni anduba baphindele njalo emagumeni omthethwandaba kamantshi ngemva kokuthola umbiko ukuthi akaseyi kuthonisiswa khona uSikhala ebikwa esesiwe lapho adalela khona icala eBikita esigabeni seMashingo. Amapholisa ohlangothi lwe-Riot Police abehlomile axotshe abasakhulayo laba ngesikhathi behlabela ingoma ebezigcwele ulaka lenhlungu phezu kokwenziwe kuSikhala. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevisi Gama.